singasinceda kakhulu ngoba abantu basesekhaya basibekile akula mali le US dollar bayisebenzisayo ekhaya i-US dollar lapha idola iyagasibasi kumbe uyakwanisa ukuthenga isinkwa ekhaya abantu basebenzisa i-US dollar bangayihosi eyenza ukuthi impilo zabo zibe nzima ngoba intengo ithuka ibephezulu. Hayi, mina ngiyavumelana layo uncube nxa ekhuluma ngokuthi kumele sisele idola ngoba kuzanceda abantu abaningi lokuthi lathi sizakwanelisa ukuthenga izinto ngentengo efaneleyo ekhaya. Emuntwini osebenzayo ofola iZimbabwe dola athenge izinto abhadale zonke izinto zakhe imfanelo zakhe azisebenzisayo ngemali ayiholayo, hhathi umuntu esihlalela eZimbabwe idola ivele ingekho iyo esetshenziswayo ukuthi ibhasi khangele ibhasi imalini kodwa idola yakhona ingalinganiso esifaneleyo.
Ye, kodwa kulabanye abayisabayo kodwa ukuthi idola phela uyahamba uzuthwele futhi amaqubaquba enxa kungabuyela kunkana kwakuyikho khona kuqala akubona ntu
ngabahayi lokufana kwakuqala yokuthi idola yathunisiwa yi-inflation. Thina amaZimbabweni sesilokwesaba kakhulu, mina ngibona ngani lapha esesikhona kathesi sisesimeni sokuguqula and izinto nxa ziguqulwa asoze ziguqulwe ngendlela esithangikhani njobe sitho ukuthi kuzayilitela mpitana mpitana.